So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngesonto mhlaka 1 Mabasa 2018 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, oyisikhulumeli sebandla lezanu PF waxotshwa ngesikhathi sombuso kamnumzana Robert Mugabe. Umnumzana Rugare Gumbo uthi abakatshelwa ukuthi bazabizwa ebandleni lezanu PF.
Hayi, simelele ukuzwa ukuthi bazalungisa njani into yankona. Nathi sakubona emaphepheni abanye babo bashayela amafoni sithi into ezilele eziphile.
Inani labafe engozini zomgwaqo ngekhefu lephasika liqansile nxa kuqathaniswa lesikhathi sinye nyakenye. Namhla kuhlelo lwezamasiko sixoxa lwabulawelwa abazali ngesikhathi segugurawundi.
Bayikhona kwi-weekend sekuyabathatha umama nobaba bababulala bafake endlini babashisa. Ibhekile, ayikho intindela into engayizwayo, ibhekile.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Oyisikhulumeli sebandla lezanu PF waxotshwa ngesikhathi sombuso kamnumzana Robert Mugabe. Umnumzana Rugare Gumbo uthi abakatshelwa ukuthi bazabizwa ebandleni lezanu PF abaxotshwa ngesikhathi leso. Lokhu kulandela imbiko eyethulwe inkokheli yabalwa impi yenkululeko abathi uGumbo kunye lomnumzana Mtasa wayebona ngokuhlelwa kwenhlelo zebandla lezanu PF kumele babuyele ebandleni. Inkokeli le ithi kumele uGumbo, uMtasa labanye ababalisa umnumzana Jabulani Sibanda babuyele ebandleni ngalesi sikhathi sekukhangelelwe ukhetho. uGumbo loMtasa baxotshwa besetheswa icala lokungalaleli umnumzana Robert Mugabe lamanye nje amacala ambalwa. Ababili laba bathe ngokuxotshwa basungula ibandla labo elithiwa Zimbabwe People First. Sixoxe lo Gumbo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Hayi, simelele ukuzwa ukuthi bazalungisa njani into yankona. Nathi sakubona emaphepheni abanye babo bashayela amafoni sithi into ezilele eziphile. Nathi hayi, kanti sayiqede khona ngale labadala benu. Ningaqeda lisile ukuthi indlela esingahamba layo yiphi. So lokho simelele ukuthi bazadini bathi bona bazayifaka indaba yangkona Politburo. So simelele ukuthi sizwe ukuthi bazadini.
Manje umongameli Mnangagwa selike lakhulumisana yini selokhu waba ngumongameli?
Hayi, azange sikhulumisane. Azange sikhulumisane sifisa ukuthi sikhulumisane laye. Kodwa yazi uyabe kulama gatekeepers amaningi ayenza ukuthi singakhulumi laye. So asingakhulumi laye.
Manje nxa lingaya kuZanu PF, ibandla lenu-ke lizahamba njani elikulo kathesa?
Hayi, lokhu kuzabonakala sesikhulumile. Kathesa asingakhulumi, so kazazi ukuthi izinto zime njani. So simele ukuthi basi kuyekezela ukuthi bafuna ukuthi singangena njani lapho esiza decide ukuthi singahamba njani, singahambisa izinto zethu njani. So kumele sime sibone ukuthi bathini bona.
Khona-ke ebandleni lenu kuhamba njani sikhuluma nje?
Hhayi, ngingathi mina kule ndubeko yokuthi khona abantu babona njengani izizo lapha azilunganga into kulezinto eziningi ezihluphayo. So china lomtata sathi sina hayi sina kathesi gazifuna ukukokela into le sina sifuna ukuthi kube labafana abancane yiwa baza ekufutwa babe phambili bakhokhele sina njengabadala sesifuna ukuthi sale muva sincedisane ukuthi izinto zihamba njani kodwa azikatholi umuntu esimfunayo umfana esimfunayo sibona abantu abafana izazikhumbula ukuthi bangazikhokhela bangakhokhela umhlangano labo bayenza njengani ngababoni kuhle nathi kaziboni kuhle so umhlangano wethu kathesi hhayi ngawumanga kuhle.
Alo-ke ngumnumzana Rugare Gumbo oyisikhulumeli sebandla lezano PF uxoxe le Studio 7 ecingweni eseHarare. Inani labafe engozini zomgwaqo ngekhefu lephasika liqansile nxa kuqathaniswa lanyake enye isikhathi sinye. Isikhulumeli samapholisa uSuperintendent Paul Nyathi utshele iStudio 7 ukuthi kufika izolo ebusuku bese kufe abantu abangamachumi amathathu lambili i-32. Ngesikhathi sinye ngekhefu lephasika nyakenye, ngasikhathi sinye kwase kufe abantu abalichumi lasithoba munwe munye.
Yebo mthwakazo muhle belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 medium wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz ku short wave lingakhohlwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasi leVOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM lilakho njalo kusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318 ngenani njalo kuFacebook kukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Okwakathesi sengilitshiya ezandleni zikaMike Hobe.
Ikudibana kuhlelo labasakhulayo, ngingumike hobe. Kuliviki siqhubekela phambili sixoxa labasakhulayo abakhangela ukungena kukhetho kulomnyaka. Yho, banengi okumangalisayo. Hashtag generational consensus bafethu. Lamhlanje sixoxa lo mnumzana Josephat Mzaca Ngulube okhangela ukuncintisa esigabeni seBulawayo South encintisa ukuba lilunga ledale lePhalamende. Josephat Mfokababa, unjani?
Hayi, ngiyaphila.
Awungitshele ngamafishane ngawe mnumzana. Kahle kahle uJosephat Mzaca Ngulube ngubani?
Ibizo lami nguJosephat Mzaca Ngulube. Ngiwuteacher by profession, I'm a sports scientist, I'm a political activist, I'm a human rights defender. Ngikontesta kuBulawayo South constituency as an independent, ngingena ngizimele kanye la party engingena layo.
Kuyini okwenza ukuthi ungene kukhetho lolu uzimele wedwa ngesiNgisi sithi independent candidate?
Okungeze ngangena ngi-independent, one, into enginazelela kakhulu ngama-party. Abantu abangena ngama-party basuke basebenzisa ama-badge ama-party ukuthi mina ngu-MDC kumbe ngezano. Bangavotelwa basuke bachawutshani bangaphenduki ukuthi babuye ebantwini. Bemele ukuthi bona njengoba bengeniswe ngama-party bazaphenduka njalo baphinde bavotele. Njalo mina ngingena ngi-independent ngime ngi-one. Njengobana sengikhathi ukukhankasa ngavehle ngaphumela abadala egcekeni abantu bonke egcekeni e-Blouse wa futhi mina kweyami ithimu, ithimu Mzaca. Kangazishona, kangazi Ndebele, kangazi ZANU-PF, kangazi MDC. I know ngazi osisi, labo bhuti, labo baba, labo khulu bami eBulawayo South. Njalo mina ngokhankaso lokungena independent ngifuna ukuba ngubaba oyi-leader yabo bonke abantu ukuthi kathesi kunje kule into eziningi ezenzakalayo ama-political parties, they politicize ama-project or into ezenzakala esigabeni. Kathesi nje sibe ngathi esivindathwa ingadi ye-MDC kule kulunye lokhu ngokwezano lokhu ngokwezapho kodwa mina into engingenelayo ukuthi nxa ngingena esikhundleni sokuba MP ngikhangela wonke umuntu ngoba kunje nje ingadi yena esinayo thina eBlue South ingadi iyadonetwa idona kwathiwa ngiyabafelokazi lalaba abanatha ama-ARV so mina nxa ngingena ngu-MP ngi-independent ngifana le ndoda ethatha umfazi elabantwabakhe kuba ngokwami lakho anxa ngidinga abafelokazi kanti ngidinga bafelokazi abe-team zaca kuphela or abezanu mbaka-MDC ngidinga omama bethu abangabafelokazi kumbe obaba abangabafelwa ikho engikwenzayo
awungitsheleke Josephat ubona ngani kuzaba nzima na ukunqoba kukhetho lolu njengoba ungumuntu ongisakhulayo njalo ozabe encintisa ezimeleyedwa
lo nyaka into engingayitsho mfowethu ukuthi akula ngqungquthela kuma-elections abuyayo akula ngqungquthela sonke siyalingana of course angilayo imali leli abaningi abakuma-political parties asebatshontsha kudala babalayo kangilayo imali okunje ukuthi kade singangikhona lapha ngike sifise lokucela qoba abaphetshiya kumbe abangaphi ukuthi bangenelisele bangincedise ukuthi bebone ngikwenzela abantu bangagugla ibizo lami Josephat Ntatangulu into engizenzela abantu ukuthi ngizenzela ngokwami okwesikhwameni sami so lolu khetho esiya kilo akula muntu engqungquthela sonke siyalingana kade singakhangela indlela okuliwa ngayo kuma-parties abantu babangayizikhundla yonke ndawo njalo abantu abarejistileyo kurejista abantu abaningi kakhulu abantu ade bevota ngingathi ihafu yabantu abarejistileyo lokho ukuthi MDC zanu PF zaphu MPP abantu kathesi ungahamba ebantwini abanye abantu bakhathele ngento okuthiwa yiparty kabasafisi ukuthi into yiparty njalo abantu bakhathile bayahlukuluzwa emaphathini abantu bayaxekwa bayalwa kathi esakula into engingayitsho ukuthi even koBulawayo out of 12 seats ezikhona akula party engathi yona izangisa 5 kumbe kathi wonke kathi esizekuza kudobho mizedobha lapha kumepeta lapha what I can say these elections are going to redefine the politics of Zimbabwe ngoba into engingakutshela yona mfowethu ukuthi lathi esizikhankasela sizimele sizathatha ama-seats ngendlela okubiwa ngayo i-MDC yayiwina ngokat okwakuthiwa yi-protest vote abantu abezondi zanu p f babengabe zanu p f beyilofuza nakathesi ngendlela okwenzakala ngayo abantu aningi bananzela ukuthi emaphathini kule ngxabangxoza bazavotile ama-independent or amanye amaphathi amancane kasungula abangabona ama-problems abo bazavotela
hhayi ngiyabonga Josephat isikhathi yiso sesiphelile kodwa siza kuqhubekela phambili ngale ngxoxo ngevikezayo balaleli lapha bengixoxa lo mnumzana Josephat Mzaca Ngulube ongumunye wabasakhulayo okhangela ukungena kukhetho kulumnyaka kwanele kwalamhla mthwakazi omuhle masidibane ngevikezayo olivalelisayo ngumike hobe lilale
Siyabonga Mike lamhlanje kuyisonto kunje ke sidumise inkosi silo ntungameli inkomo
Soku isikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
Ngiyabonga kakhulu lami ngiyamukela abalaleli bethu
Usiphatheleni lamhlanje
namhlanje njengoba sikwazi ukuthi sesikhangele sesidlule esikhathini sokufa kwaJesu sikhangele ukuvuka kwakhe Ngifuna ukusikhuthaza ngombhalo okhuluma ngokuvuka kwaJesu singakhangela uLuke chapter 24 verse 1 ithi yona kodwa ngosuku lokuqala leviki emadabuka kusa bafika elibeni bephethe amakha ababewalungisile bafumana ilitshe ligiqiwe elibeni kuthe bengena kabasafumananga isidumbu senkosi uJesu kwathi sebedidakile ngalokhu amadoda amabili ema labo embethe ingubo ezicwazimulayo basebesithi nxa uqhubekela phambili babalibuza ukuthi lidingani ophilayo kwabafileyo ngasekho usevukile kutho ukuthi lapha ngikhangela ukuthi ukuvuka kukajesu kuletha izinto eziningi empilweni zethu okokuqala siyakwazi ukuthi abafundi bakajesu omama bakajesu omama babencedisa behamba layo uJesu laba abahamba ethuneni lakhe basebelahlekelwe lithemba kodwa siyabona ukuthi ithemba labo lavuselekile efumana ukuthi uJesu kasekho kulabo abafileyo kodwa usekhona kwabaphilayo. Ilizwi likaNkulunkulu uJesu ayebatshele lona ukuthi ngizokufa kodwa ngelanga lesithathu ngizovuka. Baye engxenye sebengasalithembi, engxenye basebelahle ithemba. Siyakwazi ukuthi abafundi bakaJesu, oPeter labanye basebebuyelile ukuyagola inhlanzi. Kutsho ukuthi basebecabanga ukuthi lokho esasikulandelela, lokho esasikukholwa sokuthabalalile, sokuphelile, base belahlekelwe lithemba. Manje into engifuna ukuyikhuthaza ngayo abalaleli namhlanje ukuthi singalahlini ithemba, ngoba singalahla ithemba, ukukholwa kwethu lokuthemba uNkulunkulu kuyalahleka lakho. Ithemba liba yilo isiporo lapho okuhamba khona ukholo lwethu. Siyabona ukuthi lapha bavuseleleka sebefumana ukuthi ilizwi likaNkulunkulu aliguquki. Siyakwazi ukuthi ungakhangela iTestament endala, abaprofeti babekhulumile ukuthi uJesu uzovuswa kwabafileyo. Babekhulumile njalo ukuthi kuzoyenzakala ngelanga lesithathu. La uJesu wabatshela, kodwa kwathi kusenzakala izinto, bembone bephelelwa, bembona kugiqwa ilitshe efaka phakathi kwengcwaba, bacabanga ukuthi asekuphelile. Kanti ithemba lalilokhu likhona. Ngakho namhlanje abalaleli bekhuthazeke ngalelo themba. Kodwa kwesibili okuqakathekileyo ikunanzelela ukuthi amandla lawo avusa uJesu kwabafileyo, uNkulunkulu lawo uyaletha lawo mandla asebenze empilweni zethu. Ngakho namhlanje kungabe kusenzakala ukuthi abanye bethu amaphupho ethu empilo sefile, kungabe kumbe kuyizifiso zethu esilazo empilweni, imbono uNkulunkulu ayisinike yona isifile. Abanye njalo bakuselwe zimuli, imuli yakho isidilikile, ufike esikhathini sokuthi ucabanga ukuthi konke sokuphelile. Kanti khangela-ke lapha ithemba lokuthi uNkulunkulu uyavusa izinto ezifileyo azenze ziphile njalo. Sinakhangela lapha kulindaba uJesu evuka kwabafileyo ukuthi amandla uNkulunkulu asebenzisayo, uPawulu uyathi kwabase-Efesu, yiwo amandla la uNkulunkulu asebenzisa kithi empilweni zethu. Namhlanje bengifuna ukukhuthaza mlaleli ukuthi uNkulunkulu uyavusa lokho okukhanya sokufile. Ilizwi likaNkulunkulu lalikhulunyiwe ukuthi hhayi uJesu uzakufa kodwa uzavuka kwabafileyo. Yilo ilizwi lona liyana elamvusayo kwabafileyo uJesu waphila njalo.
Kuyigqibe mfundisi.
Ngakho namhlanje sifuna ukukhuthaza abalaleli asebelahlekelwe lithemba, asebecabanga ukuthi yonke into isiphelile empilweni. Siyathandaza ngegama likaJesu ukuba uNkulunkulu avuselele ithemba, avuse izinto esezifileyo zibe le mpilo njalo. Lelizwe lethu, lezigaba zethu zivuke ziphile njalo, ama-industry ethu avuka aphile njalo ngegama likaJesu. Amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Siyabonga kakhulu abalaleli bethu bekwanisa ukukholisa-ke leli khefu ele-Easter. Inkosi babusisi.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi usenisibanda. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyabonga Ntungamili. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Okwamanje ke sizwe ukuthi uGibbs Dube weStudio 7 usiphatheleni uhlelo lwezamasiko.
Ligcina masiko wethu,
sigcina masiko
wethu,
owasenziwe
manje,
kangela
ubaba mkhulu,
sigcina masiko.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla ngixoxa lomnumzana Ian Ndebele othi abazali bakhe babulawa yigugurawundi.
Yazi ukuthi mina ngibuhlungu ngoba isibongo sami kangizange sasisebenzisa ngendlela okwafa ngakhona abazali bami. Lokulawa yigugurawundi ukuthi abantu abegqoma egrade abona. So if kwakuyukuthi bona izaphu yayilezikhali, kwakuye izaphu yayilezikhali ongase zakhamizi kwakezikhali. Wayebona bengajwanga namasoshizitha balwa lezakhamizi. Yabona. So thina sathola ukuhlukumezeka kakhulu okuthi bona engayiphoselani ngabayilungise bona khonale bebona ukuthi bayenzani ngayo, ngoba ngiyinje mina isongo engisebenzisayo kakusona sami. Yesibona. Esami isongo ngesakondeleni, kodwa lesi songo esesithupheni akusona sami. Sesithupheni bayitha ngilabazali. Ngenzeka ukuthi abazali bami bathela endlini, singathathi ibhesi. Babulawa umuntu mbadekile, babantu abayikhuluma ulimi engalizwayo. Yabona.
Wawunganani khonapho?
Ye.
Wawunganani khona?
Ngambe 19 years khona lapho. Ong 85. Mm. Eh, ngangathatha ibed. Kuthe sokumele ngithathe ibed, ngaze ngathatha ibed umama omncane wami wakoNcube. So ethupheni Ncube. Bathi mina ngiwakwendebele ngiyabona ngenza ukuthi abazali bami bathela nibadekile endlini no-death certificate no-what manje ngisiye ngenza 43 years leyo ndaba baloku wayephozi ngiwuthinga ukuthi indaba nale ngabe into eyenzekela emashonini ngabe abantu bakhona abazange bahleba ngezinye indlela mhlawumbe but because ngoba yithi abantu bakwamthwakazi kufana lezinto kanje ezilahlekile.
So manje nxa ukhuluma labo sibili abantu kuhulumende khonapho bathini ngodaba lwakho ukuthi awulalesithupha awulani njalo umgabe lokho ekhulume sithi udaba lolu lwenziwa ngamaNdebele lezaphu?
Mina isithupha ngigcine ngisithatha ngesibongo sakoNcube esingaso sami. No, izaphu mina kanjani ngimbona umama ethaka izaphu. Anjani ngibona umama ethisebenzini izaphu. Umama wathisebenzini liwaba i-go-ground. Ngiyaxolisa ukukutsho lokho. So mina khonkhwana kwahle kwahlala kulinxeba kini ukuthi umuntu okhulume isishona phambi kwami ngeke sizwane. Uyabona. So wakhetha ubuhlungu kimi. Uyabona. So namanje bona uma beloku beyiphosela nakunje noma bengathi bona bayacompensate abantu abalokuzelwayo kodwa mina ngeke kubavuse abazali bami emangcwabeni.
BabaNdebele, wena ufisa ukuthi udaba lolu luphathwe njani?
Ya, yazi ukuthi mina ngokwami ukuthi ngivele kahle mina ngokubona kwami saba ngileleka kudala. Ukuhlela kwabo i-go-ground babevele besiqonde ukuthi asobantu. Ngabe ngibizele la sihlukanisa bazibonela thina sayika samanye zakuthi zapholisa nasodwa zabona ukuthi senza njani. Ngoba vele uma sokusahlangene kanje umsingi ngoba angeke kuphele. Ngoba vele yonke into isaphethwe yibuza. Manje uma ngasifika ngithi ngiyakwela something ema-ofisini e-government kumbe ngithi ngiye-border i-Bedbridge kumbe ngithi ngiye-plum ngathola umuntu okhulume isona. Kuvusa kimi amanxeba nalana khona. Ezikolo zethu emakhaya zetholotho ngamendlovu kuphi ngizathola ukubika nami ukhuliswa ngutitha weshona. Konkhana kuvusa amanxeba futhi uyabona.
Aha.
Amanxeba awapheli.
Amanxeba anjalo angapholiswa njani BabaNdebele?
Hayi, lokhona kunzima ngazi into ngathi iqale yedlula kubafundisi ngoba mhlawumbe babakwazi ukududuza umuntu ofelweyo. Hayi, khona umuntu wenzani kimi abuye ezokhuluma nami. Ya, mhlawumbe ngambe idike abafundisini namajaji mhlawumbe aritayayo angasoze thathe hlangothi mhlawumbe angasithuka amanxeba. Ngoba namanje uma ngibheka isithupha sami ngebhedi yami, mina ngiqale ukusebenza ngile 14 years because ngoba ngihlubekile kuye esikolweni. Lo muntu owaze wangigcina wayengekazi athi engiphukuza, abuye angifundisa, angenzele konke. Ngiqale ukusebenza ngile 14 years angifundanga. Impilo yami vele ibuhlungu namanje.
Unxa sigangela udaba lolu, singathi-ke abazali babekuzaphu kumbe babekuzipra lako?
Ubaba kusho ukuthi njengoba ngangumntu wayemncane, so into yakhona ubaba wayehambile wayezihambile uyetren wasala umama. So baba kuthethe buyile ngale ukuthi wayeuthile ngathi kahle kahle wayebuziphi jam ngoba uthethe buyile laphana ekhaya ngazi nto babevele bekuzapho uyabona. So kuthe ngeyiday sasiye esikolweni basika bona amabhereda abomvu bathe besasingisele ukuya esikolweni nje kwakulo munye intombazana ayihlala khonapho ngikhaya igcine umama. Mina ngangabunaki ngabona sebetshaya umama yabona nangakaze emboneni ubabesakumanisane kodwa ngabona umama etshaya ubaba engekho. Bazobuya hayi sahamba thina saya esikolweni vele azange sifunde kahle thema siyabuya intambama vele esikolweni sathola umama engekho yebo. Ma esiyabuya wabuya intambama ngabo-6 wathi kade bemele ukuthi bayobulawa bonke bebaningi. So wathi mele kusebenze uhlamvu olulodwa badisile nge-1 bullet bonke kubuye iphuma izobathatha ibase kuthi iye bagqibela one ndawo izakhamizi zonke. So iphuma kangazi yaba le phantari. So kwagcina sokuthiwa hambani sizalibiza futhi. Uthetho kunjalo kwazobuya-ke ngelinye ilanga ngangikhona kwi-weekend bekuthiwa bathatha umama nobaba bababulala bafaka endlini babashisa. Ngibhekile ayikho nsinze into engayizwayo ngibhekile.
Hayi-ke uhlelo lwethu luma lapha okwalamhlanje Oliver lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube.
Bayawagcina owawusenziwe mandu.
Siyabonga Gibbs Dube obesiphake uhlelo lapho olwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Kwezemidlalo, intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela impumela yemidlalo yeCastle Premier Soccer League edlalwe lamhlanje emini.
amaqembu athele bulawa Chiefs lele Cape United anqobe wokuqala selokhu uqala imidlalo yalonyaka njengoba yabe ngujike lokubhanqa emidlalweni yawo emithathu ayidlale phambilini kwale edlaleni namhla. Iqembu lebulawa Chiefs lichayele chapungu nge-1 kanye enkundleni eluveve njalo lihlohleleyo nguGracious Mleya. Sekusele imizuzwana nje ukuba umdlalo ufike komlindo uyacina. Ngasesikhodlweni iHarare iqembu leCape United lona lichayele Black Rhinos nge-2 kanye njalo lihlohleleyo nguSimba Nivi yena olichayele emambuleni kabili. Limpumela icho ukuba omabili lawa maqembu asele mikhlomulo eyisithupha iqembu ngalinye. Umqeqeqi ongenise iqembu lebulawayo Chiefs kusigaba sePremier Soccer League uThulani Sibanda uthi ukunqoba kwabo lokhu kulakho kwenza ukuba abadlali baleli qembu beqale ukuzethemba.
Yakungumdlalo onzima kodwa sizamile ukuma lathi njengamadoda kufanele ukuzithemba. Kuqakathekile ukuthi benqobe ngoba kubanika ukuthi bezithembe. Ukuzithemba kuqakathekile kakhulu ebholeni, kwenza ukuthi ungayenzi okuthiwa ngama-mistakes amaningi.
Ngomunye umdlalo odlalwe namhla kusigaba se-PSL iqembu le-Rentals leleyada abe ngujike lobhanqa 0-0. Imidlalo yeviki lesine iqhubekela phambili kusasa ngomvulo lapho iqembu leMtare City lizadibana khona lele Harare City ngaseNational Sports Stadium. Iqembu leFC Platinum lizemukela elebulawayo City ngaseMandaba. Iqembu leTriangle lizadlala lele ZPC Kariba ngaseKipo. Iqembu leDynamos lizanqikelana lele Highlanders ngaseRufaro. Iqembu leChickenini lizadibana leqembu leShapani Mine eluveve kuthi iqembu leNikroot lizadlala lele Ngezi Platinum enkundleni yeAscord. Ni mele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Mukaula chipuba itendi esimuti masula ziri benchi topoti
tinagumana ba WhatsApp
ndikasiyu
tinagumana ba WhatsApp
ndimamunayo
tinagumana ba WhatsApp
ndibamboa
tinagumana ba WhatsApp
ndimaiwa
tinagumana ba WhatsApp
Tinagumana
ba WhatsApp
Areke anene chabwela divine ola tidwale divine mawa tipita kujipata ineni makukonda ndilibe na zonchito kuti sina kuone niwe wangadale zanga ndizako Airtel money tiene mumpamba ndipempendi kupata
tinagumana ba WhatsApp
Tinagumana
ba WhatsApp
ndimamunayo
tinagumana ba WhatsApp
ndibamboa
tinagumana ba WhatsApp
ndimaiwa
tinagumana ba WhatsApp
sisi tikuza
tinagumana ba WhatsApp
olo mundi seke olo mundi nyoze kanganda kapeza pa group WhatsApp kompaba dina sankandeka andilo layeka Kanali ka pasty, panoni ka fiancy, tandilo njeze baby, suta disia, mpaga na kale. Zili benchito,
tinagumana, ba WhatsApp.
Di antiwa,
tinagumana, ba WhatsApp.
Di agazi angai,
tinagumana, ba WhatsApp.
Di amuna angai,
tinagumana, ba WhatsApp.
Di dadiwa,
tinagumana, ba WhatsApp.
Mamiwa
tinagumana ba WhatsApp
ikagandi batsapo ndimangomba bobo ngalindi kumasobo kwanza ngazi mashubu kujambula mapoz kutumizilana zitus zima WhatsApp calls inegunti mazi ndivalola kuchezera olo kukuzizira
Leo ke ingoma ka DJ Zimbabwe Hello Young Sam amajaha amabili adabuka phetsheya kukamfula uZambezi eZambia ingoma ithiwa yona tinakumana pa WhatsApp liyazi ke ivela kungoma ngathi mina balingisela ingoma umdaratsha uya esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebesilazo Oye isikhulumeli sebandla lezanu PF waqotshwa ngesikhathi sombuso kaMnumzana Robert Mugabe uMnumzana Rugare Kumbo uthi abakatshelwa ukuthi bazabizwa ebandleni lezanu PF na silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje igama nguChris Gandhi asihlanganeni kuseni ngo-half past 6
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.